Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngithanda ukuthi ngingakayiphambili ngibonge uhulumende ngokunika ithuba abantu ukuthi siyehlatshwa siyenze i-vaccination le esivikela ukuthi singaguli kakhulu mhla singahlaselwa ngesifo sonesi.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba wonke umuntu oyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kumele ajovwe nxa kuyikuthi ufike ihola lesihlanu emini yantambama lingakatshayi. Intatheli zindaba eyasebenzela amaphephandaba atshiyeneyo uSol Gwakuba Ndlovu kasekho. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza Msasane Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Abantu ababulewe i-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babengamachumi ayisithoba minwembili lasithupha 86, kwathi abazinkulungwane ezimbili. Kwathi abedlulwa inkulungwane ezimbili 2491 batholakala belegcikwane leli. Kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa i-1 million asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 630,610 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lolu luphinde lwethula umbiko othi wonke umuntu oyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kumele ahlatshwe nxa kuyikuthi ufike ihola lesihlanu ntambama lingakatshayi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Embikweni uhulumende weZimbabwe awethule ekuqaleni kwayo nale iviki uthe abangela zithupha kumbe incwadi zokuzalwa ama birth certificate labo babikwa kumele bahlatshwe kungakhathalekile ukuba abalazo lezo ncwadi. Okumele bakwenze nje yikuthi bathole incwadi ezilesiqiniseko sokuthi bahlala kulezo ndawo ezilotshwe ngosobhuku kumbe amakhansila. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa uthi kuyinto enhle leyo enziwa ngohulumende, kodwa kumele abone ukuba uyahlawula izisebenzi zempilakahle i-overtime. Uqhubeke ethi zikhona inkinga ezibhekane labantu abayahlaba ezizaphazamisa lolu hlelo.
Ngithanda ukuthi ngingakayiphambili ngibonge uhulumende ngokunika ithuba abantu ukuthi siyehlatshwa siyenze i-vaccination le esivikela ukuthi singaguli kakhulu mhla singahlaselwa ngesifo sonesi. Abantu bathi bona kabatholi ngesikhathi esifaneleyo umbiko o ulwazi olokuthi lapho okuvaccinethwa khona kungapi. Bathola ukuthi endleleni lapha bahlangana lamapolisa sebecasisa ukuthi bafuna ukuyahlatshwa bayabiselwa ezindlini.
Ukhansila kaWard 17 lo 19 unkosikazi sikhulekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle loba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle ephumula. Iloba kunohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi. Okunye njalo le vaccine ayigcinwa ephumula, ilethwa ekuseni kungoba kungela lapho engagcinwa khona iklinika yasephumula okubangela ukuthi bayadileya ukuze bafike layo ephumula abantu sebelinde isikhathi eside. Kuphinde ukuthi sebeqalisa ukuhlaba bazahlaba balutshwana abanye begcine bebuyele endlini. kodwa ngilethemba kuza improve kusiya ngamalanga alandelayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kulesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu ethi lokulayinela ukuhlatshwa sekubhadaliswa ngabavukela ukuyabamba indwendwe.
Amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvaccinatewa khona. Abantu sebeyifuna sekuvaccinatewa kanye abantu sebebona sebekubonile indingeko lokuqakatheka ukuthi abantu bavaccinate. Yikho ubona sokuqokozela kwathi kuqalise ukuqaliseni abantu abehambe bebaluthana kodwa kathesi after imfundiso ebekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili.
Ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amakilinika asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. bavale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. Ikhefu njalo akusela kuhamba-hamba kwamabhasi lezimota phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Ana Anastasia Ndlovu.
Izindaba eyasebenzela amaphephandaba achiyeneyo kusokwakuba Ndlovu kaSeyikho. Umnumzana Ndlovu beseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalombili lasikhombisa 87. Unkosikazi wakhe uCaroline kwakuba Ndlovu utshele iphephandaba leThe Chronicle ukuthi umnumzana Ndlovu ubhobhele isibhedlela seUnited Bulawayo Hospital se-UBH ekuseni namuhla ngemva kokugula okwesikhathi esithile. Umnumzana Ndlovu wake wasebenzela iphephandaba leThe Daily News lamanye achiyeneyo. Walwa njalo kumpi yenkululeko ekuviyo leZepra.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Umphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba ubikwa isefikile kweleSwatini kuyahlangana lomnye wakhe wakwele Botswana loweSouth Africa ngemva kokukhethwa luhlangothi olubona ngezokuthula enhlanganisweni yomanyano wamazwe awezansi yezwekazi le-Africa ole-SADC Organ Politic Defense and Security Corporation emzameni yalumanyano wokulungisisa ingxabangxoza iseSwatini. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana onguye umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezokuthula ku-SADC utshele intatheli izindaba namhlanje ekuseni ukuba umnumzana Shaba unkosikazi naLady Phandwe wase-South Africa bakuqula elikhokhelwa ngumnumzana Lemogang Nkwabe wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba bakuhamba lokudingisisa ukuba kuyini okungenziwa kuletha ukuthula kweleSwatini. Umongameli Masisi uqhubeke wathi iqula leli liza kuya kwele-South Africa ngemva kweviki ukuze liyephatha umsebenzi munye wokudinga indlela zokulungisisa usokuhlupha kulelo lizwe ngemva kokuqhamuka kodlakela elizweni lelo. Ababetshengisela sebegcine begqekeza izitolo bentshontsha impahla esithi lokhu lakho kulakho kubangela ukungahlaliseke athi elizweni lelo kuphela kodwa ngasemhlubulweni wonke wangezansi ezwekazi le-Afrika. Kunjalo nje umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa namhla uthe udlakela oluqhamuke kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma aluphathelananga le mihlobo yabantu ngoba kungelabo fakazi obukhomba lokho. Ngesonto edluleyo uMongameli Ramaphosa wathi kulomhlobo wabantu owadala loludlakela okusolwa ngabanengi besithi kusobala ukuthi utsho amaZulu abikwa isekela uMnumzana Zuma ongumhlobo munye. Ukhulumela amazwe bhodabhoda esigabeni seKwaZulu Natal kulelo lizwe ehlolisisa umonakalo emavinkilini ngesikhathi abanye bethanyela kuleze indawo njalo lezehlakalo zodlakela ezabangela ukufa lokubotshwa kwabanye sezihlekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane ze-Afrika ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umongameli okwenza ukuthi ahoxise amagama akhe awokuthi abantu baqoqana ngokwemhlobo yabo kungamagama akade naseqaleni ezwakala engathi ngamagama asephutheni, kakhulukazi ngoba abantu becabanga ukuthi lokhu kuyimpi ephakathi kwalo iqembu le-ANC uKhongolose ukusukisela ku-CR17 lapho anqoba khona unkosazana Dlamini Zuma. Okusho ukuthi impi ibiveli lapho ukuthi kunamabandla amabili phakathi kwe-ANC. Ngakho laba abangajabulelanga ukuboshwa kukaZuma abalandeli bakankosazana Dlamini Zuma yilabo okungebona nje kuphela amaZulu kodwa abangabantu nhlobo ezithile abahlukile. Ukuthi abantu abanengi abatholakale bembandakanyeka kulokhu kuxabana basuke esifundeni sase-KZN akusho khona kodwa nje ukuthi kungoba indaba yamaZulu kodwa kusho ukuthi kulapho abanabasekela abaningi khona kungakho kutholakala kwezindaba. Ngakho lawo magama abengamagama abonakale elizolethi ukuxabana kakhulu kungakho umongameli wahoxisile ngoba bekuzokubangela nokuthi abantu abaningi baqala ukungenelela bemsola kakhulu ukuthi leyo nkulumo leyo izobangela ukuthi kube nodlakela olukhulu ngoba labo abasengama amaZulu azolwa kakhulu maye sebona ukuthi umongameli useletha ubandlululo kusiya ngokuthi umuntu usuka kuluphi uhlanga. So kungakho ke sibona ukuthi umongameli uyahoxisa lawo magama ngoba abantu abaningi abavumi ukuthi iSouth Africa ihleleke ngokuthi laba bantu bakhuluma ulimi oluthile.
Siyabona njalo ukuthi sokuqoqwaqoqwa impahla. Ungathi kungabuyela yini lapho kwakuvele kuyikho khona kumbe udlakela singalubona luqhubeka njalo. Kukanti abasekeli bakamnumzana Zuma bengajikama lanxa bebona ukuthi kakakhululwa entolongweni.
Ukuthi udlakela solungaphela kungenzeka ukuthi mhlawumbe kungasheshi kubonakale lokho uma ikakhulukazi uMongameli Zuma engakaphumi ngoba ube uyena obukeke sengathi kuboshwa kwakhe kuye kwabangela ukuthi kube nalingxabano. Kungakho sibona sengathi kungabukeka sengathi udlakela lungaphela kodwa ekuhambeni kwezinto kungaqhubeka kubonakala lolu dlakela luqhubeka lusenzeka bese sibona njalo abantu beqhubeka behlaselwa. Kungakho kusadingakala ukuthi kube nokuqapha kakhulu ukuze udaba lukamongameli owayese ngumongameli uZuma lubhekisiswe kahle ukuze abantu bangaqhubeki bexabana.
Lo umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane ze-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, sixoxe naye ekhona le kwele South Africa. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 labafunyanwa belegcikwane leli eZimbabwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uveze ukukhathazeka kwakhe ngohlelo lokusebenzelana kwabe-German le-Russia lokwakha impompi ethwala igazi. lokhu ukutsho ekwethekelelweni kwakhe esigodlweni sakhe ese-White House ngumkhokheli wele-German unkosikazi Angela Merkel izolo. Izakhamizi zesiqintini se-Los Angeles County esigabeni se-California kwele-Melika sezilayo ukubuyela ekugqokeni ama-mask ngazo zonke izikhathi kungakhathalekile ukubana umuntu wahlatshwa loba hatshi ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngemva kokubona ukuqansa okwethusayo kwenani lasebebanjwa yileli gciwane. Lesi siqondiso sibikwa sizaqala ukusebenza kususela kusasa esiqintini esilabahlali abayizigidi ezilishumi 10 million. Umdlali wokuphakamisa insimbi ezisindayo okwamagama wakwele Uganda ose-Japan okwamanje elande umncintiswano wama-Olympics ubikwa esenyamalele. Lo mdlali obeseizumisano edolobheni le-Osaka ubikwa ebonakale ukubana usenyamelele lapho sokumele ahlole ukubana ulegciwane le-COVID-19 kumbe hatshi. Inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika iyahlangana edolobheni le-Abidjan kwele Ivory Coast ihlaziya uncedo olunikwa amazwe abensundu libhanga lamazwe omhlaba ele-World Bank eminyakeni emithathu elandelayo. Inkokheli esemhlanganweni lo ibikwa iqoqa ucela amabhiliyoni angaba likhulu amadola $100 billion le mali yoncedo yokuvuselela umnotho wamazwe awo osubhiliswe lubhubhane lwe-COVID-19.
Zimbabwe linqotshiwe ngamaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu ngele-Bangladesh emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe esigodlweni eHarare namhla. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Bangladesh liliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angu-276 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munye kuma-overs alo angamachumi amahlanu. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe bekumele libuthelele amaranzi angu-277 ukuze linqobe, kodwa liphange lalahlekelwa ngabadlali ngesikhathi sekulithuba lalo elokuba litshaya ibhola. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor ukhale ngokwehluleka kwabo ukucobodisa iqembu le-Bangladesh.
Umehluko phakathi kwamaqembu amabili ukuthi bona bengazithola besebunzimeni, ubunzima bakhona bayavumela. Thina ngakwelethu icele besihlele ukuba siqale kuhle, sihle sikhuphe abadlali babo abaqala ukutshaya ibhola, kodwa sithese sikwenelisele lokhu sehluleka ukuba sihle sibancitshe umoya.
Umdlali weqembu le-Bangladesh Leighton Das ngoyokhethe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye namhla ngemva kokuthola amaranzi alikhulu lambili, njalo ukapteni wakhe uTamim Iqbal umtshayele ihlombe ngokubahlenga engozini.
Iqembu leZimbabwe lijike kuhle ibhola uma-overs awuqala alitshumi lanhlanu, njalo sithwale nzima salahlekelwa ngabadlali abambalwa. Sincedwe nguLayton Mahmadula kanye lo-Afif, njalo lokhu kuyangithokozisa ngoba yinto esihlala siyikhuthaza ukuba nxa abaqala ukutshaya ibhola bengadlalanga kuhle kumele abanye besihlenge engozini.
Umdlali weqembu leZimbabwe uRegis Chakava nguye odlala engcono ekutshayeni ibhola njengoba ethole amaranzi angamachumi amahlanu lane, kuthi ukapteni uBrendan Taylor yena uthole angamachumi amathathu lanye. Omunye umdlali obekumele atshaye ibhola uTimson Maruma akasadlalanga ngoba esuke walimala. Umdlalo wesibili ohlobo le-One Day International phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Bangladesh uzadlalwa ngensonto mhla zilitshumi lathoba munembili kusithi owesithathu, njalo ngokugcina walolu hlobo uzadlalwa ngolwesibili mhla zingamachumi amabili. Iqembu leZimbabwe linabadlali abathenjiweyo abangadlalanga namhla ababalisa uSean Williams, uCraig Evan kanye loSikhanda Raza. Uraza ubengezwa kuhle okwesikhathi eside, ikanti Williams lo-Evan bona babikwa bengavunyelwa ukubandawonye labanye abadlali ngoba beke babandawonye labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Ngemva komncintiswano we-One Day International amaqembu lawa azadibana kwimidlalo emithathu yehlobo lwe-2020. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kusenjalo emidlalweni yama-Olympics eqala ngeviki ezayo kwele-Japan Namhla sixoxa lo Elijah Nkala owake waphatheka emncintiswaneni we-Olympic Games ngomnyaka ka-1988 emele eleZimbabwe. Uxoxa lo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 ngakwenzayo okwamanje njalo langokwenzakala kulezi nsuku emdlalweni wokugijima lokunye.
Abantwana yabancedisa, ngiyakhangela njalo ngiyananzelela ukuthi kuthi anginamandla. Ngangilamandla ngalokhana indaba yokuthi abantwana yelo mkhulu lo mncane okuyikho kubulala ithalenta eZimbabwe. Ngoba i-vetting of abantwana kuma-primary schools yenza ukuthi ithalente lamntwana o-gifted engasayindawo. Umuntu ongafanani lomlungu who is not all that good. I-vetting yona leyana yenza ukuthi ngayasulwa. Kodwa kathesi ngokukhala kwami ngifisa ukuthi ngayasulwa. Kodwa ngiyancedisa abantwana angikezi.
Kodwa sasesikolo yini lesi sokuncedisa abantwana?
Hayi, angilayo isikolo lapho. Ngoba le club nje uthi ngicela abantwana bebuye mba-trainer ngonxa yokulekho facilities ukwehluleka ukuthola izinto zokuncedisa. Lokuhamba kuma-competitions ngoba umuntu ungamtraina umtraina kumele uhambe emtraina computer abone ukuthi kwesinye isikhathi uyaswela khona ukuzokutha i-competition khona eHarare ngihluleka ukuya khona. Because of funds. Lamanye ama-events, kulama pole vault, kulama steeple chess, kulama discus and this and that, equipment yonke leyana asila ngisho. Ngisho even ama-jump things, siyabe sifaka izigodo nje ukuthi abantu beqe.
Xa ukhangele-ke wena kathesi kwakula bantu abagijima kakhulu kanjengani ama-athletes eZimbabwe. Xa uzokhangela kathesi eZimbabwe ngendlela elabiyona lakathesi sokukhona, njengathesi sinamntu simazi uzwa njani.
Kuzwisa ubuhlungu ngoba thina ngesikhathi sethu i-competition eZimbabwe yona yodwa awufica laphana oyisithi ku-food pack begcwele abantu. Kuye-national sports stadium food pack abantu becompeta even uzokuthiwa uministri wayebekhona ngaleso sikhathi uzokuthiwa uvakatshile uzobukela ama-sports. Kodwa kathesi akusafani lakudala. I don't know ukuthi okwenza khona okumbe ngumumo mbe kuyini angikwazi mbe yizona ezi ezikhona ukuthi akusela lutho olukhona abantu sebekhangela ukuthi bayazilambela indlala isipota sebe. Sebezilambela abantu sebemthethone abantu sebebhoda besiyazidingela imidlawuzo le abantu besiyadinga ubhunzu le ngenxa yokuthi umuntu velitshone lambile. Umuntu owenza isipot umuntu otshone isuthu ethabile kuthaba lokhuyana just to enjoy. So nxa kungelalutho abantu bayabe bezikhumbulela izisu.
Lo Elijah Nkala owake waphatheka emidlalweni ye-Olympic Games obexoxalo Ezra Slanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leviyo eNdebele. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza Msasane Express Band lona elisanda kwethula idlalade elele sihloko esithi umtshado wevila. Kubika umuntu ongamele inkomo weStudio 7.
Sasane liqembu elisacathulayo njalo leli lidlalate lalo lakuqala. Isizwa lezi zidabuka ePlumtree kodwa zicula zikwele South Africa. Nangu umkholi weqembu umlungisi Ngwenya.
Ngithatha leli thuba ngibulise abalaleli bonke lakufinyelela khona umsakazo nakuzindawo zonke nakubantu bonke bezwela kwethu izwekazi iZimbabwe la abakhona nabo bonke nje bamamela umsakazo kuzindawo zonke ngiyalibulisa. Imsasane Express Band ili iqembu elidabuka eZimbabwe esigabeni sasePlumtree ezinyama eMsasazi yeko lokudabuka khona leli qembu njalo leli qembu liyiqembu elisha elisanda nje kusungulwa elidinga uxhaso kumahlabezulu kumbe kuzindawo zonke ngakho ke sibonge leli thuba esesilitholile ukuba sikwazi ukuthi siziveze nathi kanye nemisebenzi yethu esiyenzayo
indlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi siyalikhumbula bafowethu ngiyaxolisa mama ngiyabonga kanye lethi ukuhlakanipha okukhulu idlalade lenu ngwenya balithola njani
abangathanda ukuthenga umculo wethu bawuthola khona lana eSouth Africa iphone number yami ithi +277 452 47986 +277 452 47986
yiwaphi amazwi owachiyela abalandeli
abalandeli singacela nje ukuthi basixhase kule ndima yokumculo esikuyo noma kunzima kodwa ke into esiyicela kakhulu ukuba basixhase ukuze sikwazi nathi ukuthi siqhubekele phambili nesiyathembisa njalo ukuthi sazowaletha amadlalade ngobuningi bawo
uphuma ke enkundleni umlungisi Ngwenya leqembu lakhe leMsasane Express Band ngale
umdumo werumba elizibiza ngokuthi Msasane Express Band lona elisanda ukwethula idlalade elisihloko esithi umtshado wevila singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela intathela izindaba eyasebenzela amaphephandaba achiyeneyo usokwa kubandlovu kasekho siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.